Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 7 kusibandlela 2021 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Ngiyangakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hhayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so kusho ukuthi lokhu eku-bed rest quarantinile.
Unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kabuhlungu kodwa uthi lolu sana alufanga luyaphila. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumi lantathu 13 nge-COVID-19 kuleli izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha 610 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 431. Asebefunyenwe belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamatshumi amabili 17,804. Phakathi kwababhubhe izolo abayisithupha ngabemanikaland, kulabathathu bemashonaland west, ababili bemathebeleland north, oyedwa wemashonaland central lomunye njalo owemashonaland east. Ukumemetheka komkhuhlane lo ngamandla kulesisuku kubangele ukuthi uhulumende avale ilizwe okwenyanga. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kumizamo yokwehlisa umthelela we-coronavirus kuZulu, iZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Spanda.
Buyesabisa kakhulu inani leli sesilibona selikhona. Ukumemetheka kwalomkhuhlane ungena ebantwini njalo labantu asebebhubha kuyesabisa kakhulu nxa sicabanga ukuthi vele thina asilazo izibhedlela njalo kulezinto eziningi esisilela kizo. Lokhu sokutshengisela ukuthi nxa sikhangela ngamaviki langamaviki inani lokhu likhwela lisiya phezulu kalimi. Mbona ngani sokudingakala ukuthi kwenzakala ezinye izinto eziningi masinya ukwenzela ukuthi lokhu kungaqhubekeli phambili.
Ngaphandle kokuvala ilizwe kukhona yini mhlawumbe okunye okungenziwa ngohulumende ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka komkhuhlane lo? Kungaba mhlawumbe ezibhedlela njalo abantu labo kumele benzeni?
Loba uhulumende ethe kungasahamba abantu bahlale ezindlini, into eqakathekileyo ukuthi lapho ezitolo abantu abathenga khona, lapho abantu abamelela khona amabhasi uzuphuko, mbona ngani lokhu kufanana? Kuthi ukuthi uzuphuko angazi kumbela kathesi lokhu befefeza imithi, bayafaka abantu bengagcwali, konke khona kuyana kusalandelwa. Yindawo lapho abantu abathola khona imikhuhlane. Njalo siyananzelela ukuthi singabona abantu abade beseboda e-Bite Bridge, abantu abangenayo labaphumayo, kutsho ukuthi labaxotshwayo bebiselwa ngaphuthwa belana emakhaya. La mabhasi asangena labo singakhangela konke khonoku izinto ezithwala lo mkhuhlane ezufefeza ungena endaweni eziningi. Kuyadingakala ukuthi kubeke le ndlela ukuthi i-transport abantu abayisebenzisayo ukhangelisise ukuthi iyabe igezisiwe labantu balamamaski njalo kunanzelela ukuthi kuma-supermarkets ngapha yikho lokhu kugcwala khona abantu beminyana. Enye into eqakathekileyo ukuthi laba abasebenza ezibhedlela laba abancedisa abasebenza labantu bancedise ukuthi bebe lama-PPEs ukwenzela ukuthi labo bengakwanisi ukuthi begcine bethola le mkhuhlane. Njalo izibhedlela zethu kuyadingakala ukuthi kuqalise ukukhangela ukuthi imibhedi bamningi, qalise ukukhangela ukuthi kuyini okuyabe kudingakala nabantu begula. I-Thorngroof lalezi zibhedlela ezikhona ikakhulu lapha koBulawayo ezintlutshwana eHarare njengoba sibona ukuthi abanye abantu sebeze behanjiswa phandle emarondi kutshengisela ukuthi izakhiwo esilazo zintlutshwane kuyamele kucatshangwe njalo ukuthi singaziqhelisa njani. Ikanti njalo siyakhuthaza abamabandla ukuthi beqhubekele phambili bethandazela ukuthi uNkulunkulu asize lo mkhuhlane ohambe.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Waye ngumkhokeli webandla leMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe ubikwa elokhu ephethwe ngomkhuhlane weCOVID-19. Ukhuphe ubikwa ethole umkhuhlane lo emhlanganweni wokukhetha umkhokeli webandla lakhe omutsha o-Extraordinary Congress oqhutshelwe eHarare ekupheleni kwenyanga esanda kwedlula. UMakhuphe wasise uZulu ngokuhlaselwa kwakhe ngomkhuhlane lo ngeviki edluleyo wacela abantu ukuthi bamkhulekele. Kwiminyaka embalwa edluleyo usinde kumfukuzane yevele i-breast cancer. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla seMDCT uMnumzana Denmoyo.
Ngingakhuluma naye namhlanje ekuseni ngimbuza ukubana uvuke kanjani kukhanya hayi ungathi umkhuhlane lokhu kusamphathile lokhu engezwa kahle so kusho ukuthi lokhu ku-bed rest quarantinile. Uma kusenzakala izinto ezifana lalezi kuqakathekile ukuthi isizwe seZimbabwe isinakelele kakhulu umkhuhlane lo igciwane leli le-coronavirus ngoba likhona ngempela and liyamosha njalo futhi liyabulala and alikhethi ukuthi ungubani whether umuntu olemali ongelamali omdala omncane igciwane leli likhona. So sithi abantu bakithi mabananzelele kakhulu bageze izandla basanitize bagqoke amamaski ba-social distance ba-avoid ama-crowds ngoba siyabona ukuthi udokotela Khuphe walithola kuyo leyana i-Extraordinary Congress eyayenzakala mhlaka December 27 e-Sheraton Hotel ngoba kwakungela social distancing laphana and abantu babebaningi nje kwakulokushawuda lokumemeza lokucula lezinto ezinjalo ezenza ukuthi igciwane leli li-spread.
Uthini yena uMakhuphe ngokuya emthethwandaba kumbe ukuphikisa impumela yokhetho lo Congress elokhu esahamba yini kumbe uzamukela isikhundla sokuba ngumsekeli kaMnumzana Muonzora?
UDokotela Khuphe akakakhulumi emphakathini ukuthi uzokwenzani ngodaba lwe-Extraordinary Congress lama-results akhona. Njengoba ngitshilo ekuqaleni ukuthi uphathekile ngegciwane le-COVID akakwanisi njengamanje ukuthi a-adresse izinto lezi usabhekane lokuthi alwisane legciwane leli ngoba I think impilo yakhe iqakathekile kakhulu ukudlula konke okunye lokhu. Kodwa okubalulekileyo kumele ukuthi singabantu sikunakelele ukuthi i-Congress liyana iyaba lama-complaints amaningi ngendlela eyenziwa ngakhona ngendaba ze-voters roll ukuthi voters roll eyasetshenziswa laphana akusiyona abavumelana nayo njalo futhi sabona lo daba lodlame kakhulu olwenzakalayo endisabona futhi lokuthi kukhona abanye abawe ngasoma delegates abavotayo ngelanga lona leliyana mhla ka 27 December. So konke lokhu izinto iparty yethu engavumelani lazo, and I think makuwukuthi singama democrats enqotho, makuwukuthi si serious ngokuthi sibe le party engela corruption, sibe le party elandela i constitution yayo. Kubalulekile ukuthi izinto ezifana lalezo zingavunyelwe njengempela izinto okumele zilungiswe.
Umnumzana Dan Moyo ngowebandla le-MDCT. Inhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust ithi ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwenza izakhamizi zehluleke ukufinyelela inhlelo ezibalulekileyo ezifana lezibhedlela kanye lenkamba zamapolisa lapho okutholakala khona na incwadi ezivumela abantu ukuhamba-hamba ngesikhathi lesi se-lockdown. Ithi iziqondiso ezifakwe nguhulumende kumele zihambelane lempilo yezakhamizi zemaphandleni. Usthandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Vumani Ndlovu.
Sibona kuncindezela kakhulu abantu abasemakhaya ngokubana u-officer in charge utholakala e-center asithi kumbe kuselupane uyabe tholakala elupane center. Abantu abasemakhaya emaphandleni bazakwenelisa njani ukuthi bayebhalisa lezo ncwadi? Abantu bemakhaya bazoswela i-transport yokuya ezibhedlela, bazoswela i-transport yokuthi bathi access amanye ama-essential services ayabe adingeka. Sinanzelele last time omama abaningi bebelethele emakhaya. Kusiba lobunzima obukhulu ngenxa yokuthi umuntu uyabe seswele i-transport yokuya ezibhedlela. Izibhedlela emakhaya zikhathana labantu. Uyafica ukuthi umuntu kumele ehambe more than 50 kilometers to access isibhedlela eseduze. Abantu abalakudla kumele behambe imango emide ukuthi bayethola lokho kuhle.
Emaphandleni abantu bayazisebenza, baphila ngokuvuka ekuseni, umuntu esiyazisebenza kumbe iyasebenza emasimini kumbe iyasebenzela abanye abantu. So konke khona lokho nxa sokuthiwa kumele umuntu engabonakali ehamba ethone endlini, bekudingeka ukuthi uhulumende laye abe lesandla ekuboneni ukuthi impilo zabantu kazilimali kabanzi. Lanxa nje kumele zitshintshe ngokuthi abone ukuthi abantu asebekhulile bayatholiswa ukudla izigoga.
Kodwa bona abantu bayabonakala belandela yini iziqondiso, bayagqoka yini ama-masks?
Nxa sikhangele ukuswelakala kwemfundiso ku-affecta kakhulu abantu bamakhaya abangela access to both i-electronic and print media. Abala ma-radio, abala ma-newspaper ukuthi bebale bazi ukuthi lolu bhubhane soluhlasele kangakanani, ukuthi lumkhuhlane usuyingozi engakanani.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso emela izakhamizi zemaphandleni i-Rural Communities Empowerment Trust. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi usana obelubikwa lobhubhe ngemva kokutshaywa lipolisa eHarare luyaphila. Kumbiko awethu leyizolo uNyathi uthe ukuxabana konina wosana lolu lepolisa okuvele kuvidiyo esenkundleni zokuxhumana kuqale ngemva kokuba ipolisa litshaye ifastela lekhombi lafa, kwathi izicucu zefastela leliza sezitshaya owesifazana lolo sana lwakhe. kodwa uthi bahanjiswe esibhedlela batholakala bengalimalanga. Umnumzana Nyathi uthi ukutshaywa kwamafasitela amakhombi okwenziwa ngamapolisa njalo osokubhahile kulezi nsuku yinto abayisolayo kakhulu. Uthe ipolisa leli lizajeziswa. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi amakhansila kobulawayo akhala ngokuthi ukwehluleka kukamasipala ukubutha izibi kulakho ukubangela imikhuhlane yengcekeza kuleli dolobho. Inkundla yeZim Live yona ithi umkhakha wegciwane le-COVID-19 otholakale kwele South Africa ungaba usukhona laseZimbabwe. So kuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Studio 7 ngekuseni enhle ngizehlisa ngizithoba usizwe sikamphakazi omuhle. Ngibonga uNkulunkulu osigcinile siphile singene eminyakeni omusha u-21 singabaphileyo noma nje ziziningi izigigaba ezenzekalayo kulo mhlaba wakithi siphila kiwo, kodwa asibongeni konokukhona bahlobo bami. Ngilibingelela lonke basakazi bami abahle khona ngapho esigodlweni sase-America. Sibongele izwe lase-America lisigcinele lina elisinika iindaba ezisithandayo futhi esizithandayo ezisinika ezilohlonzi ezisitshela ukuthi kwenzakalani ekhaya, ngoba ngaphandle kwenu siyohlala sisemnyameni sizimpuputhe. Mina ke ngijahala laphana eCholocho esigabeni saseNanda komayeza. Ke injongo yami ikuthi lami ke ngikhalime ngaloko kwenzeka ekhaya ngesimo sakithi sihlobo zami. Kodwa ke lambona upresident othi ma isimo sinje thathi livi abantwana bathiya lobani bathiya egangenele nje. Khona manje siyinhleke sisigcwele emabhoda kuhlekiswa ngathi siyabanjwa siyenziwa kulokhu nalokhu ngenxa yakhe nalona umuntu. Hayi sihlobo zami, basithasa zima umuntu wasempumalanga ngazi zaphephela ngabandebela kithi. Kunzima sihlobo zami, asikhulekeni impela sibambaneni. Phumeni kulabana abantu kade sinyazwa abanye bajabula ukuthi yeye uchamisa uyachiya uzachiya abantu egangeni. Amashona vele akazisangaphi thina sihlobo zami, akazisangaphi. Khona manje makhophe nangu naye sebemnyangisile amandebele vele akhe phume emashoneni. Khona manje akulabo ngcono ngizomunye la esithi kungcono iphathi kamakhubi likamonzora iyaphambili noma makhubi sesemuva. Ungawujabula umuntu wavula iphathi bembuyisele emva bemthwiste. Hayi hayi uNkulunkulu akangenele mani. Ngizahlala ngikhuluma kuphela ngithi lizwe lana vele lifuna unqanyulwa phakathi. Ngaphandle kwalokho vele Mandebele sohlala sikhala siyinhlekisa umhlaba wonke jikelele. Khona manje ngibonela sebusana abanye baboshiwe bagcwele egangeni bese ngikhalima nakula abantu abafake izinto ezimhlungu kanje emagrupini.
Bonani bingelele ku Studio 7. Hayi kunganjabulisa mangabe abantu bonke besaphilile kule COVID bantu bakithi. Amiyathi dasiziphatheni bantu bakithi, siqhubekeni siziphathe. Le COVID iyabulala ngoba liyabona nje ukuthi sizwe siyaphela. So uma singalandela nje kona esikutshelwayo ngoba yikho kodwa esikuthembelileyo ukuthi kungasisiza abantu bakithi, maybe singaphili bazoba nenhlanhla besurvive impela. Hayi walandela umthetho ungasurvive khona, ungaziphathe ungasurvive kwele COVID. Hheyi khwelela kubuhlungu kuphela ukuthi kambe shiwa izikolo kogcina kwenzakaleni ngazo mpela. Kunje mpela abantwana abakhwalifana ukuthi bezikolo, le mali yabazali bebhadale phela lo nyaka uzaba nzima kakhulu. Abazali abasoze bekwazi ukubhadala izikolo, ugovernment kumele impela bebekezele abazali kakhulu. Ungade uzoxotha abantwana besikolo ukuthi abhadalayo school fees, bebona la ugovernment uzaba nje. Ngoba lesi simo besizabheda kakhulu kumnyaka onje abantu baphuma ku-Christmas ngama-lockdown, baphume ku-lockdown bengena ku-Christmas, baphume ku-Christmas bengene ku-lockdown. Hayi kunzima abazali, kunzima impela ukuthi nakala ama-government akhotha. Okungangokuthi ngabe impela i-government lasilungisa ama-government lesikhathi sisekhona, ngabe lathi COVID isitholele ama-government a-right. Salwisana la se-government a-right. Manje uma walwisana le-COVID-19 ngapho under ZANU-PF, hayi akulandeka lokhu. IZimbabwe impela iqinisini sabadinga abaholi impela abaqotho, amaphathi impela aqotho. Ngoba siyatsho sithi labo MDC Alliance, but uyabona MDC Alliance labo sizibalweli igama labo MDC tiya kucacwe noba singayikhethweni igama labo nakabhasiswa. Noma manje basabalwa ukuthi bona vele ba-under MDC. So kuyafana ukuthi noba singayikhethweni vele kuyaluza kul ngizokulandela izindlu abe mpela abantu sapha u 2023 belungisile indaba lo bephuma ephakeni igama abantu baba support igama baba support ima ideas akho so mabele ube yalela laba egameni igama leli yazi 2023 wadlise ba 14 futhi yasila maphatha aqondilezi yavula robo abantu ayisajonisi la maphatha aqondilezi ngawothe kalwisa lophe bakula phatha aqondilela beka noma khuphe labachayo ngenza impama khona la kulanto yenziweyo kulanto achana impama beyabaholi into yangisangaka avele nje akemkhalele umakhuphe udala simtshela u studio sokuthi iphuma lapho ubizwe yalela so ikade ulindile vele enye le into wayisebenza yayiholela ngithi wakithi impela kodwa hayi senzile umsebenzi kakhala khala umenziwe kodwa kwemdisi yalanza kula lutho akulo robo
njani ku studio 7 nelami igama u Adolf Shaba siyabonga ngenhlelo zenu lesipha zona sibonga nomsebenzi omuhle lesenzela wona ngoba studio 7 singomunye womsakazo emikhulu umhlabeni ngoba ilandela ngabazimba abugene sendaweni ezihlukene zomhlaba nalapha ngithanda ukukhuluma ngale ndoda engizwa iposter ye ithi uNgonjola ngosi in charge ku MDC Alliance athi lo muntu uzibhema ngesaka uzibhema ngebrugwe uzibhema ngomkhono weJesu uzibhema ngani angazi ngoba uzothi MDC uNgonjola wangena ku-MDC Alliance efuna ukuba ngu-Secretary General wadliwa okomiji wonke lawa ngoba i-MDC Alliance le-MDC T ngamaphathi amabili ahlukene i-MDC Alliance izenzela i-Congress yayo yayenza izinto zayo ezehlukeneyo ngoba lokhu akukhulumayo yikho le nto ayikhulumayo angazi ukuthi yena into asitshela yona yini noma bezama ukubezasiza bezama ukusizwa izanu p f uzama ukudestroy MDC Alliance abake bazebalunge come election sibone ukuthi bazadobha ini ngababona bedobha i-0.2% babesebenze kakhulu ngoba vele ngabathengisa kulali lapho abazavotelwa khona ngithi uNgonjola kiwa ngeke azavotele sizobabhuqa lezanu p f yabo indawo zonke into nje abangaqina kuyo ikuriga ikhona lokho abahlala bekweza amasela lapho
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe eMalawi selethu leziqondiso eziphoqa izizalwane zalo eziyabe zisanda kufika elizweni zivela kwele South Africa ukuthi zihlale endaweni engafinyelelwa ngabanye iquarantine ukuze ziqale zihlolwe umgaga weCOVID-19 omutsha oqhamuke kwele South Africa. Udlakela olwenzakale emazweni afana leMali, iNiger, leCentral African Republic kusikhatshana esanda kwedlula lubulalise amakhulu lamakhulu abantu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abasekeli bakamongameli Donald Trump bavuke ubhova izolo babangela udlakela edalela ephalamende elekongresi njalo bamisa ukwamukelwa ngokusemthethweni kwempumela yokhetho lukamongameli yileli dale. Abasekeli bakaTrump laba abafika kumakhulu bakhulele amapolisa babulala amafastela ePhalamende bangena phakathi besithi kabafuni idaleleli lamukele ukukhethwa kukamongameli omutsha umnumzana Joe Biden ngoba besithi uTrump waqilibezelwa. Lokhu kubangele ukuthi amalunga esenethi akhutshe buthumuthumu kuleli dale ayacatshiswa endaweni evikelekileyo. Isehlakalo lesi senzakale ngemva kokuba uTrump etshele abantu laba ukuthi kumele bavikele umbuso wakhe ngoba entshontshelwe ukhetho. Abantu abanengi abagoqela abebandla lamademokrasi lelama-Republicans kanye lomsekeli kaTrump umnumzana Mike Pence basisolile kakhulu isehlakalo lesi. Amapolisa aphatha izehlakalo ezinje aze abuya sokwedlule amahola athize achitha abantu laba. Kulo esifazana odutshulwe ngamapolisa wafa. Amalunga esenethi abuye athi gwaqa njalo ebusuku aqhubeka ngohlelo lokwamukela impumela yokhetho. Idale lesenethi lona selikhokhelwa libandla lamademokrasi ngemva kokuba amalunga aleli bandla amabili enqobe amasenetha ebandla likaTrump elama-Republicans kukhetho olwenziwe kuthange. UBiden uzafungiswa aqale umsebenzi mhlaka 20 kulinyanga. Sixoxelo cubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lokho esikubonileyo babunkomo lokana lihlazwe elidluleleyo okuyinto engithemba ukuthi abanye abantu abanengi baqala ukuyibona ukuthi ilizwe elifana leMelika ilizwe elaziwa ngokuthi lipractice idemocracy kodwa kube lilizwe eselitshengisela impawu ezifana nalezi esizibonayo. Njalo okunye ukhona okukhulu kakhulu babunkomo ukuthi singakhohlwa ukuthi njengoba sibona ukuxokozela kunje kulezinto okuthiwa ngama security briefings afanele ukuthi ngabe kuthiwa umongameli uyawatshelwa okuyizinto esazi mhlawumbe ukuthi iMelika ililizwe elilokuthi lilokuhlaselwa esikhathini esiningi izinto ezifana le-terrorism. Sekuchiye ilizwe leMelika lisegcikeni kakhulu ngoba kathesi ngokuthi abantu bakhangile kakhulu ezintweni ezikhanana lokhetho. Sekusehlula ukuthi ezinye izinto bazikonsiste noma ezinye izinto bazinazelele kungela khophe. Kodwa-ke kathesi nxa sekunje sekuchiya abantu beMelika besengozini okuyinto eyenziwa nguDonald Trump angayinazeleliyo njalo esingaziyo ukuthi ama-advisors yakhe abamtsheli yini iqiniso ukuthi iloba noma engazazame ukuthi ayenze njani noma angazazame ukuthi athina delay wonke ama-tactics noma engenze njani. Kodwa-ke engibona ingathi impumela seyakhuluma seyavela egcikeni ukuthi iloba uyathanda noma akathandi kodwa-ke uJoe Biden kuseyafika lolo suku uzagcotshwa abe ngumongameli welizwe leMelika. Okuyinto ufanele ukuthi uTrump nje avumele idemokhrasi avumele abantu beMelika baqhubekele phambili ngempilo zabo angafaki abantu beMelika engozini ngoba siyazi ukuthi inxa kunje inhlekelele esezingenzeka kakhulu laphana ikakhulukazi izinto ezingenziwa ngamalwa icasha i-terrorism phose inxa ingatsho kungabe yinto esingenzeka engachiya sekule damage enkulu kakhulu ukwedlula i-damage lesiyibona isenzwa ngama-elections.
Bayasola abanye bathi ngesikhathi isokutshengisela kwabansundu ese-Black Lives Matter abantu batshaywa ngamapolisa bahlukuluzwa kakhulu kodwa izolo abasekeli bakaTrump bangenile ephalamenti bazenzela santando. Ungathini ngalokho?
Kusobala babunkomo ukuthi inketha betshabe yinto mhlawumbe engingathi likhadi elihlezi lisesikhwameni sikaDonald Trump ukuthi kutshengisela sobala ukuthi zikhona izinto abaziqakathekisayo zikhona njalo ezinye izinto abangazishaya indiva. Kuyabonisa kathesi ukuthi ngenxa yobungozi obukade bukhona kuma-senators njengoba sisazi njalo ukuthi e-America iningi labantu bathwele imbhobho bayavunyelwa ukuthenga nje imbhobho ingathi umuntu uthenga isinkwa bekufaka senators engozini enkulu kakhulu ukuthi sekungalinyazwa omunye umuntu sekungabulawa omunye umuntu kodwa abazange bayitshaya indiva ukuthi bazame ukuthi babekhona amapholisa babe bezovimba labo abantu bakaTrump ukuthi bengangeni. Kungenxa kutshengisela sobala ukuthi laba abantu bayisekela into leyenziwa nguTrump iloba nje bethuli bengakhulumi kodwa-ke bayamsekela uTrump ngendlela eziphansi.
Umnumzana Tifa Dube ucubungula ezombusaswe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abalitshumi lantathu nge-COVID-19 eZimbabwe izolo kwathi abedlula amakhulu ayisithupha bafunyanwa belomkhuhlane lo. Owayengumkhokeli webandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe ubikwa esaphatheke kabi ngomkhuhlane we-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi ipolisa elitshaye usana eHarare lizajeziswa kodwa uthi lolusana alufanga luyaphila. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.